Sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 14 kuzibandlela 2024 ngoKhisimusi. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokho kuyinto obuhlungu ngoba ukhetho lwabantu soluphelele emakhoti, izikhalazo zabantu seziphelele emakhoti, kumele ziphelele ePhalamende.
Abaqotshiswa ngumnumzana Sengizo Jabangu kumakansili bakhangelelwe ukuya emthethwandaba kusasa.
Kunama-councillors aseHarare no-Ian Makoni labanye abahamba enkantolo besithi bona indlela abaqotshwe ngayo ephathini kayiso ndlela efaneleyo, njalo ukhetho lolo olubuyayo akumelanga lube khona ngenxa yokuthi indlela abaqotshwa ngayo ayisiyo ndlela efaneleyo.
Ikhotho likaJabangu lithi baningi abahambise uJabangu emthethwandaba. Abantu abakhala ngokungaphiwa izikwelete zokusungula lokuthuthukisa amabhizimusi. Zalethulela ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abaqotshiswa umnumzana Sengizo Jabangu kumakansili bakhangelelwe ukuya emthethwandaba kusasa. Igqwetha likamnumzana Jabangu uNqobani Sithole uthi baningi abaqotshiswa nguJabangu abathi wenza lokhu ongekho emthethweni. UJabangu othi kungunobhala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change waqotshisa amalunga e-CCC kudala lepalamende lakumakansili esithi bangena ngudlu. I-CCC ekhokelwa ngumnumzana nezintamisa ithi uJabangu ngala sikhundla kubandla leli. Akesizwe uSithole exoxa ngokuzakwenzakala edalele ayikhodi kusasa.
Kunama-councillors aseHarare no-Ian Makoni labanye abahamba enkantolo besithi bona indlela abaqotshwe ngayo ephathini kayiso ndlela efaneleyo, njalo ukhetho lolo olubuyayo akumelanga lube khona ngenxa yokuthi indlela abaqotshwa ngayo ayisiyo ndlela efaneleyo. Indaba yangikhona iyazwakala kusasa ngo-2. Thina sithi hayi, nxa kuwukuthi iparty isiqotshile, njalo sochallenge ukuthi siqotshwe njani, ibhizinisi lagijima because ukuqotshwa ngoba le vacancy siyazi-declare. So it's an argument emthethweni esithi it has been overtaken by events ngoba ivacancy ya declare i-election is due, so baphuza ukukwenza lokho.
Singathi ke indaba yabo Ostalo Siziba labanye imi ngapho kwamanje?
Sesifayilile njalo amanye amaphepha akhangela OMP, ama-senators, lama-councils asebenzisa ibizo elithi CCC ukungena kunomination. So sesifayilile amaphepha ukuthi hayi bona abakawufuzanga amabizo ababe khona ku-ballot paper njengokwayenzakala kulani ama-first records ayenzakalayo. So in short ukuthi i-litigation yona ngokwayo sesikhuluma iqiniso in this particular case or cases ayiso nto engancedisa. Into engancedisa ukuthi abantu bephathinye bahlale phansi balungisise ama-differences, kodwa uzathola ukuthi abantu babe enjoya kulabanye ababa ngama-casualties belokhu beqotshwe ephathini ukuze siyenza kusewa njalo.
Umnumzana Nqobani Sithole ligqwetha likamnumzana Sengizo Jabangu kasengesanga ukuxoxa ngodaba lolu lomnumzana Gift Ostalo Siziba labanye bakhe abalakho ukuvinjwa nguJabangu. Sixoxe lomnumzana Bashiru Sibanda wayemele iCountryburg edale lepalamende wavinjwa nguJabangu ukuba angene kukhetho olwaqhutshwa ngumpalakazi.
Lokhu kuyinto obuhlungu ngoba ukhetho lwabantu soluphelele emakhoti, izikhalazo zabantu seziphelele emakhoti, kumele ziphelele ePhalamende. Uzakhumbula ukuthi u-Ostalo Siziba labo Honorable Chibaya, you know, labanye abesekela abezwimba bakhutshwa bona bavotelwa ngabantu, ngoba sonke siyazi ukuthi amakhotsi lawa vele alawulwa yizandla. njalo nxa indaba enje so isiye court sibasizana izayenza ini uMathanda so kusuka kube ubuhlungu udemocracy kusuka kube ubuhlungu kithi kodwa siyaqhubeka silokhu sisilwa ngokunjalo
indaba umnumzana Seziba labanye bengangena ngaphela kukhetho lolu bezimele babasibani
osiziba bangene bemelele iCitizens Coalition for Change ngoba bathi bekhethwa mhla ka 23 August babemele iCitizens Coalition for Change njalo lokhu yisinqumo esathathwa lilunga liphezulu kakhulu elephathi okuthiwa yiCitizens National Assembly ukuthi abantu kumele beme beyi-CCC so osiziba labanye abancintisayo batshengise ukuhlonipha iphathi batshengise ukuma lo President Chamisa batshengise ukuma labantu beZimbabwe ngalokho asethe bakwenza so asonto eyabaliphutha kumbezwa ngemistake hayi yinto ebalulekileyo eyenziwa kabuhle so sikhanyelela ukuthi hayi xa ungahamba kuhle kencintiselo yi-Citizens Coalition for Change babuyele eParliament
kutshoni kuwe baba Sibanda njengoba wena ngomunye walabo abavinjwa ngumnumzana Sembezo Jabangu
kimi awuzange kunyethuse ngoba mina ngandlezi ngisaziyo ukuthi nonyaluyiswa siyaluyiswa silibandla uzakhumbula ukuthi thina vele i-election leli lika 23 August 2023 asizange sivumelane lempumela yalo ngoba kulobugwelegwele obenziwayo impumela kayiphumanga kahle upresident advocate Nelson Chamisa wangqoba uEmerson Tambo zomnangagwa kodwa ke akasagcotshwanga ngendlela ehiyo istrategy sethu ukulwa kwethu bekungeke eParliament kakhulu but besilwela ukuthi iZimbabwe ibe sebantwini ithathwe ngoba athi silizwe selisemakhoti ilizwe selisemabharakini ilizwe lisebantwini abalutshwana
lo ngumnumzana Mpashiwo Sibanda owayemele iCoutapark edale lePhalamende sixoxela ye ekobulawayo abatsha bathi abayitholi imali enikwa ngamabhanga adlelana lorhulumende lamanye iyokusungula lokuthuthukisa amabhizimusi bathi kukhanya ngazani imali iphiwa abasekela ibandla leZANU-PF hathi abaphikisayo omunye wabakhonona ngokuswelakala kwezikwelete ngumnumzana Decent Collins Bajila omele iluveve emakandeni edala lePhalamende
umnotho welizwe awumanga kahle abantu abatsha abafundile bahambile ezikolo balabe ulwazi olungabathuthukisa kodwa ayikho imali nasemabhenki imali ayitholakali iningi layo ngedinga ukuthi kube lesibambiso i-collateral ngesilungu abantu abatsha kabanayo kathesi lezinye inhlanganiso ezingabe zikhona zikweledisa imali nazo zingathi zimile ngoba azikhanyi akukhanyi ukuthi umnotho ume ngaphi njalo uqoqe ngaphi abantu abatsha kabalandlela zokuthola izimali zokuthi basungule amabhizinisi bazimele bodwa
yes njalo kuzokuthiwa abahambe emabhanga baye ngaphi ngaphi sokule youth lokhu lalokhu akusebenzi kathi khonokho
ikhona i-Empower Bank kodwa imali ephuma e-Empower Bank iphuma iningi layo iyimali yakulona leli lizwe njalo ukuthi itholakale ithola abantu abalutshwana kakhulu kulamahungahunga futhi athi imali le ingathi itholakala ngokuthi abantu babe lehlangothi lezombusazwe kube kanti abantu abatsha badinga ukuthi imali beyithole kungelani lokuthi kwezombusazwe banakanani wona lawo mahungahunga sisawacubungula sikhangelele ukuthi ikomiti lePhalamende likhangele ngezabatsha lizasinika i-report yokuthi kungabe kuliqiniso na ukuthi imali le iphiwa abantu bona labo abalutshwana abaphiwayo bayiphiwa kukhangelelwe uhlangothi lwezombusazwe abakulo
kodwa sizengazani kuthiwa-ke abatsha bayehluleka lokwenza lokho kuthiwa ngama-project proposal yinko bengatholi imali le ngabe kuliqiniso khonokho
akulona iqiniso abantu abatsha basezimbabwe lokho okwenza ama-project proposal yikho abakwaziyo abakufundeleyo iningi labo yikho sibona nxa bethe benelisa ukuya kwamanye amazwe kusiba lula kakhulu ukuthi bathole imisebenzi kusiba lula kakhulu ukuthi yenale imisebenzi yokubhala ama-project proposal bayithole akungeke kwaba liqiniso ukuthi abantu abenelisa ukubhala ama-project proposal umhlaba wonke kodwa nxa kuthiwa bebhale i-project proposal yebhanga lasezimbabwe kuyabehlula angeke kwaba liqiniso lokho abantu abatsha bayenelisa ukubhala esikuthokoza.
Ye kutwa abanye abayitholayo bahle bayichayela esikhewini, bayijayiva sibili, umuntu akholise azidlele. Liqiniso lokho.
Kakhulu kakhulu lokho kuyatholakala endaweni eziningi, abanye badinga imali lethi le ufisa ukuthi ayenze ibhizinisi mhlawumbe lokulima, abe sethola ukuthi okuyikho kulethi imali masinyane iphenduke ukuthi athenge iHonda Fit, abe le tech achoze isetown, abe sesenza njalo iningi laleyo mali abe seyichayela esikhewini. Abanye njalo futhi siyasiza amahungahunga okuthi usayithathe injalo iyimali ayelobola, imali elotsholo esebenza ukulobola ayiphenduzi, bese kusenza ukuthi angenelisi ukubhadala ebuyisele ebhange. Khona lokho ngokunye kwezinto esake sizive sikhangelele ukuthi abe-youth fund, abe-empower bank bazancedisa ikomiti lephalamende likhangele ngezabatha kuma-investigations endaba ezinjalo.
Umnumzana Decent Collins Bajila ngomele iluveve emagandeni edale lephalamende. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Malaki Nkomo okubandla lezanu PF.
Abantu fanele bawazi ukuthi izimali lezi uma beziphiwa awuphongi ukuholiswa njengomuntu uthi uyaholiswa imali. Kuba nemithetho eminye ekhona engathi sizoba nisiyodinga imali kuyukuthi kulenhlelo eziphiwa nguhulumende kufunakale imali. Kukhona enye okufana ukuthi umuntu awugcwalise ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi ngempelampela ngumuntu ofuna imali yokuthi usebenze. Abanye bazafuna ukuthi cela ufuna imali kahulumende ngifuna ukuthi ngenze umthelo. Angayenzi le proposal akuyona iphepha wonke ukuthi umuntu kungenza lokho. Lapha ngamuthi bakuzifuya umsakazi. Uma sewenza iprojekthi yakho ikhanya abamabhenki nalaba abasebenzelayo yibo abakufundisisayo. Izamthetho iyabe ingasikho khonapho. Abantu abaningi bayo ukuthi sewunemthetho oyiholawulayo ukuthi wena na ufuna imali yokuthi wenze lokho kufanele ukuthi igcwaliseke okufundakalayo. So abantu balokuntu ukuthi ngama-shortcut akungene kube nama-shortcut ezintweni ezama-eyintweni ezama-policy. Kuyafanele ukuthi umuntu wonke angene ngendlela leyo. Njalo nje angaze ngizwe nokuthi ama-banks bafika bakule fomu egcwalisela iyikhethi ye-portal part. Akikho ikhethi ukuthi uyayezimbabweni usuya ngaphi lithisi bani kuyiphi indawo uyenze ukuthi uqualify ukuthi uthole imali.
Ukuze ube lohlelo lwakho oluhle ukuthi uhulumende akunike imali, kumele wenzeni ukuloba lokho kuthiwa yi-project proposal? Uqala ngaphi kusiya ngaphi?
Ya, ngibona ngani ikhona lapha uma njengoba ngitshela ukuthi kunemsebenzi kahulumende idaba indawo yonke. Okuyikubane ngakule project ethile oyifunayo, ngaba yi-funding okuthi ufuna uyenze i-funding, kumbe ufuna uyenze imali. Kunama-ministries avele ekhona, okuthi ungahamba khona ngale kunemithi ezikhona ezigcwelisa abantu ukuthi ngakufuna ukuthi udale i-proposal ekhondane nge-mining, uyenza lokhu nalokhu nalokhu. Ngakufuna ukuthi udale i-proposal ekhondane nge-farming, uyenza lokhu nalokhu. So naleyo ndlela mboni kami abantu abasebenze ingathi imisebenzi yahulumente ezikhona endaweni yayo yabo. Futhi eminye into umuntu angayenza iyodinga abantu abakufundelayo ukuthi benze abafoma ama-business proposal program ukuthi kungabikhoni-writings ukuthi wena na ufikile lapha uthi ukuthi kade ngikwenza lokhu nalokhu, banda ukucebisa uwenze ukuthi into yakho iphume ibesoba.
Asithi-ke siyitholile imali pho kumele abantu bayibambe njani imali leyo yabo siyitholile? Phela abanye bayayijayiva, abanye uzokuthiwa-ke sebhadala amalobolo kumbe into ezinjalo.
Yikho phela lapha gijenjokhona ukuthi kuyawufanekile lolwazi angithi lafana kwifoni yona yakho ukuthi imali ezayibhadala njani. Siwaqinise emuntwini empheleleni awuzahamba ebhenki uyethatha imali usuyoyijayiva umbuye lobola ngalo. Ayisise sizathe njalo kufoni yakho yakuyisayinile kuyabe kungekho konke khonoko. Kuyasho ukuthi yona imali leyi uyithatha iyimali endala ukhalela ukuthi ngenyanga kumbeka ukuthi manje uyangiteze imali endala ngiyabhadala ama-interest yami kumbe ngiyabhadala engu-owayo kulaba abamboleke imali ngemali endala. Khona kodwa kuyatsho yikho ukuthi khona abantu abacalenza iphephenza ungakayithatha imali yona kanti ukuthi baze bakuphe indlela ukuthi nansi imali bazelandela i-business proposal eyabe uyifake etafuleni kodwa nazuzakuyafinani liyana uyoyidla antseke uyibuyila lokuyana. Njalo nje kuyabe sofuna ukuthi emuntwini ohlanganiphileyo ukwazi ukuthi kulakhophe ukuthi ungabe thishwa laphana ngokuthatha uwehlule ukubhadala imali zami. Imali zami ngezokuthi zithithe kuhle uyibisela emuva lapho uthethi khona uwenze ukuthi abanye labo bayithathe.
Lo umnumzana Malaki Nkomo okubandla lezanu PF sixoxelayo eseyinsiza esabelweni seMatabeleland South. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Batshengisela emgwaqweni abantu kwele Israel besithi kumele kuhlengwe abathunjwa iHamas nyakenye. Kulabantu abangamajumi amabili lambili 22 abafela emgodini kwele Tanzania kulandela ukuna kwezulu elikhulu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Okwamanje sokuyisikhathi sezokholo lwesiKristu.
Sihlangane zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Yimi uNtungameli Nkomo. Namhlanje silomnumzana uBusani Sibanda.
Sibonge babuNkomo labalaleli. Engiliphathele khona namhlanje nanku. Namhlanje ngizathanda ukuyisibheke encwadini Inceku zikaThixo. Deuteronomy 18 verse 18. Uthi mina uNkulunkulu ngizophakamisa umprofethi phakathi kwenu ofana nani okhuluma njengani. Amazwi ami ngiwabeka emlonyeni wakhe. Lokho yabe kukhuluma yini uNkulunkulu enyebe ngikhuluma lesizwe. Inceku zikaThixo ngamanye amagama ongamanye amazwi uthi ngiyophakamisa umsindisi phakathi kwenu. Lokho yabe kusho yimi uNkulunkulu yabe ngisebenzisa yena ukulisindisa. Masibuka ezinye inhlanga lake Asia beka maChina abambeni ayinto eyodwa ayathandana ngoba basabambelele kundlela zabasindisi babo oBuddha. Basahamba through spirituality sabo esibakreatela amasiko abo. Ubheka amaNdiya bahlangene bayinto eyodwa bayazwana bahlangene bayimbumba ngoba basahamba kundlela zabasindisi babo oKrishna la ku spirituality sabo esibakreatela amasiko abo. LamaJews kunjalo basahamba kundlela zokhokho babo David basabambelele ku spirituality sabo esibakreatela amasiko abo. Ubheka lama-Arabs kunjalo basahamba kundlela zabasindisi babo oMuhammad lesu spirituality sub esibakreatela amasiko abo. Babambene ikubabona ba powerful bayathandana noma ungazi uhlakane lomu-Arab kuphi akukho mehluko bayafana bayazwana. But buka thina Africans sidivided hlukene asithandani. Kuwonakala kuphi umuntu omnyama ukuphi lapho kwamosheka khona 1737 kufika kwama-missionaries. Into abafika bayenza e-Africa bafika kuqala basicoloniza kwi-spirituality sethu lakho basindisi bethu. Kwaba lula ukuthi basicolonize physically ngoba umdali ufinyelela esizweni through abasindisi laba abaphakamisile abaprofeti laba abaphakamisile kuleso sizwe. Uma through labo abaphakamisile la spirituality sabo so thina safika sacolonize kulapho okwalahleka yonke lento. Umdali wasifulathela lezidalwa zethu zasifulathela. Namhlanje masibuka umuntu omnyama ngani uyena yena wadalela inhlupho kwadala ukuthi abe yisigqila zazo zonke iy'nhlanga. Lapho esikhona khona sihamba khona kasifunwa bantu abamnyama kodwa bona mabephakama zonke iy'nhlanga ziyamukelwa. Kodwa thina kathi lonke sihamba inkinga ikuphi lathi sidalwe ngumdali. Inkinga ukuphi lathi singabantu abanje sidalwe ngumdali. Inkinga sasuka ku-spirituality sethu sasuka kubasindisi bethu kade bethunyelwe kithi sakholonayizwa. Uma singakazikhululi kule colonization sabuyela ku spirituality sethu African indigenous spirituality sabazi laba abayimediator between izwe lomoya nathi akukho lapho siya khona. Akukho lapho siya khona. Singathandaza singavila singambiza umdali njengoba siyathandaza siyavila kodwa umuntu omnyama kayindawo. Umuntu omnyama sihlukanisiwe nomdali through ama colonizers sisa anti colonization ku spirituality sethu. Uma singakhulula osizikhulule sibuyele ku spirituality sethu ngendlela okukade beyiyo ngoba kade be powerful lathi siyobuyela sibe powerful sifanele ezinye inhlanga lathi siyobuyela ezinye inhlanga zikwazi ukusihlonipha njengoba lathi sihloniphe ezinye inhlanga. Sibona ihloko engunaphakathi emfihlo yokhokho babe powerful okhokho ngoba babexhumene nawe babeyazi ihierarchy babe bazabukhokwa abasindisi baba bathunyelwe kubo babe bembelele ku spirituality sabe sasiba create la masiko abo yiko babe phofulu saphuma dali through ama colonizers sisa colonizekile emoyeni asiko free emoyeni uma sakukhulula sabuyela lati siyobuyela sibe powerful sihlonishwe umhlaba wonke njengezinye inhlanga singakhe siphinde sibe igcila zezinye inhlanga sibonge sithi Zulu.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomnumzana Vusani Spanda. Tiyani indlebe njalo kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Mkhululi Jele okhokhela abatsha bebandla leMthwakazi Republic Party. Siqale ngokumbuza ukuthi kuyini okwamenza wangena kwezombusazwe.
Ekukhuleni kwami kangizange ngibe leqiniso lokuthi ngifuna ukuba yipolitician. Kodwa engingakusho ukuthi bengingumuntu othanda ukubala kakhulu. Lamanje ukubala ngiyakuthanda kakhulu kakhulu. Into eyiyo engenze ngagcina ngisiba kupolitics ukuthi mangihamba kuyo yonke inkinga engihlangana nayo manje izivuzo ukuthi kanti ngaba phakathi kwenkinga enje impendulo yami ingikhomba ukuthi inkinga le imbangela yenkinga yami ipolitics yikho okugcine kungenza ukuthi ngicine ngisiba phakathi kwepolitics ngoba ngifuna ukuxazulula izinkinga engiphakathi kwazo kungasinkinga ezihlupha mina ngedwa kodwa kuzinkinga engizibona zihlukumeza wonke umuntu omutsha lomdala wasemathebeleland womthwakazi ngoba manje ngizibuza ukuthi kanti ngadinga umsebenzi ngangawutholi sibi sendaweni yami lapho engizalwa khona engazakala khona ngingawutholi lowo msebenzi ngiyobona konke lokhu kuvangelwa ukuthi yipolitics yiko wagcina kungenza ukuthi no angingene lami kupolitics so that sikwazi njengabantu bakomthokazi bemathebeleleni leMidlands sithole esikuthi political power ngoba into esilahlekele esenza sibe yizichaka sibe indawo yokudlalela bekhwele behlele abokuza phezulina kwethu ukuthi kaseselayo into okuthiwa yipolitical power
njengosakhulayo okwezombusazwe njalo okubukhokheli bebandla yiziphi izinto olesifiso sokuthi ube uzifeza kuminyaka elandelayo.
Engikulangazelela kakhulu lengulokothayo ukuthi ngibone abantu bakithi bekhululekile lezindimi zabo zihlonishwa kuyibo abaphetheyo kuma institutions masikhuluma ngezomhlabathi abanikazi bendawo kube yibo abayenza iland parceling benikezana ngokuhlala.
Busigaba sabatsha namuhla besixoxa lomnumzana Mkhululi Jele okhokhela abatsha bebandla leMthwakazi Republic Party. Asihlanganeni njalo ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga kakhulu ke Tabo Kancube sike sizwe ke ezamasiko.
Ngena
masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa namhlanje lomnumzana Mpuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu sikhangela ke lokhu kuzakwenzakala lonyaka ngesikhathi kunanzwa ezamasiko. Ake sizwe ukuthi uNgwenya uthini ngodaba lolu.
Ngiyabingelela babuDube, ngibingelela abasakazi bethu bonke, ngiphinde ngibingelele nabalaleli bethu beyomsakazi wethu weStudio 7. BabuDube kwezamasiko thini na lonyaka noma nje kungakaphumi ikhalenda lethu elingokuthi elisemthethweni esingathi thina eli-officiali. Kodwa ke ngathi nje mina engakusho ukuthi izinhlelo zonke ezaqalwayo eminyakeni edlule esizibona ezinye zisiba zisiza ngamandla kulomnyaka ophelile. Sizazama ngayo yonke indlela ukuthi ezinye ziqhubekele phambili kakhulu. Lapha njengoba lalizwile ngitsho nenkosi kugcizelela ekutheni isizwe masibambane, kuzaba khona khona lokhu kugqugquzelwa kwabantu ukuthi babambane babe yimbumba. Okukhulu futhi esikugcizelelayo ukuthi abantu bengazikhohlwa ukuthi bangobani. Ngokugcina amasiko enu, lokho kwenza lingazikhohlwa ukuthi lingobani, lokho kubizwa kuthiwa i-identity. Yilokho esizokugqugquzela ukuthi abantu bakithi baqhubeke futhi bekwenza ngokubambana njengezinye izizwe.
Ye, okunye-ke baba Ngwenya, ubona ngazane kuyini ongabe kuzayenziwa lo nyaka?
Kuba yimikhosi le esinokuba layo lapho kuhlanganiswa khona isizwe sibizwe ndawonye, kukhulunywe kakhulu ngembali yesizwe sakithi, ngobuhlakani bamakhosi akithi, ngezibindi nobuqhawe bamaqhawe akithi ayengamabutho ayevikela isizwe bezidela izimpilo zabo.
Kwezamasiko namhla sixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko
esiziyo.
Lezo-ke ngezamasiko sasihlanganeni njalo ngefikezayo khonapho-ke sixoxa ngezamasiko. Kwezemidlalo, iqembu leNigeria libe ngutshikile obhanqa 1-1 lele Equatorial Guinea emdlalweni wesibili we-Africa Cup of Nations odlalelwe namhla kwele Ivory Coast. Ele Mozambique linqikelana kwamanje lele Egypt. Kusenjalo iqembu leSenegal elizadibana le Gambia liqala kusasa umkankaso walo wokuvikela isicoco se-Africa Cup of Nations. Umncintiswano we-AFCON uqale izolo lapho iqembu le-Ivory Coast linqobe ele Guinea Bissau nge-2-0. Emdlalweni wokuqala lo,
akule baningi abakhangeleleyo ukuba uza kwenza izimanga umdlali olodumo uSadio Mane labanye bakhe emdlalweni omelelwe ngabantu abaningi. Osakhulayo olandela imidlalo le uQuincy Phakathi uthi ukhangelele ukuba iqembu leSenegal lizitholele kalula imiklomelo emithathu emdlalweni walo wokuqala wesibaya sikaGroup C.
Senegal versus Gambia, hayi Gambia bilanye imelele Senegal just because the quality la iSenegal uyabo Mane abantu abale experience ebhola laphesheya overseas, so very nice as I overpower him. He can be a person who is a food with his Senegal in the title since I very much. Jama Divini Champion.
Komunye umdlalo wesiwasika Group C, iqembu leCameroon lizadlala lele Guinea, njalo iTai Pablo Matandi othakazelela umdlalo wenguqu uthi ele Cameroon yilo elizanqoba.
Mna so far mbona ngani Cameroon versus Guinea, iCameroon iyawina okwakathesi, but angithi ukuthi iyathatha icup okanye kwakusasa ingawina, ngayibhejela sebe.
Wona umncintiswano we-2023 Africa Cup of Nations uqale izolo lapho iqembu le-Ivory Coast elitshaye ele Guinea Bissau nge-2-0 wadlalela iqembu lesizwe lama-Warriors uRonald Gidiza Sibanda uthi abadlali beqembu le-Ivory Coast bahle balahlela kajana uvalo ngokunqoba abakwenzileyo lokhu.
Nxa lingama-host usually i-first game iqakathekile kakhulu ngoba iyalinga i-confidence front of your fans, lithole i-result. So kathesi batholile 3 points going into the next game, confidence is high and badlale kuhle and they deserve to win. Ekugcineni i-game liyanibingeyabo, so I think for them i-advantage ngoba 3 points and they are at home, amafans abekhona, so advantage to them.
Wadlalela iqembu labesifazane le Mighty Warriors uNokuthula Maron Dlovu, laye uthi ukunqoba kweqembu le-Ivory Coast emdlalweni wokuqala kuzakhuthaza labalandeli bomdlalo wenguqu kulelo lizwe.
Ukuthi ama-host win the first match kuqakathekile kakhulu, kuyabanika i-confidence ukuthi they can win the cup. Then lama-supporters ku-country yabo baba lamandla okuthi behambe beyabasupporta everyday nxa bedlala igame basebele themba lokuthi each and every game abayidlalayo yiwini.
Umqeqeshi weqembu leSheshamu Mulizwe Sweswe uthi kusasemasinya ukuba kuhle kuthiwe iqembu le-Ivory Coast lingaphakamisa inkezo ngoba kulamaqembu angelandumela asengabuchitha bugayiwe.
Mbonani kuzaba nama-surprises especially ngamathimu ala esicanga ukuthi mancane. Namibia bonaba benza kahle, nabo-Tanzania benza kahle. Inthande khona lokhu ukuthi ibhora selidivelophele aza lafika kuma-countries amancane and ama-coaches asifunde azafika kustage sokuthi bazilinganise nama big countries ona la ku minta ma heavyweights awe bola
umlandeli weqembu le Highlanders umhlanhla mchinda moyo laye uthi ukudlala kweqembu le Ivory Coast kumenze wakholwa ukuba leli qembu lingayiphakamisa inkezo ye AFCON
nambona ngathi Ivory Coast izaqhubeka idlala kahle kakhulu nxa ngithi ngiyakhangela mina ibingakahlangani kahle kodwa idlale kahle kakhulu why ngisisho njalo ngoba ngiyakhangela ukuthi captain wayo useJuria ungene elisapho useBastien Helubengeke lokuthi ukuthi ma isihlanganisiwe next game izabe isimprove sokungenzeka ukuthi iphakamise inkezo ngoba so far i team emboni ngani ngabalansana layo kakhulu sokuphambili kungaba maybe Senegal le Egypt
kule midlalo emibili namhla yesibaya sika group B lapho iqembu le Egypt elidlala khona le Mozambique kuthi ele Ghana lizadlala le Cape Verde ebusuku imidlalo le ikhangele lokuba izaqitshwa mhla ka 11 Mhlolanja ngiyimele Studio 7 ngobulawayo ngimuJoseph Njanji
so akholoke Njanji siqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje ngolivalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale